Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhlaka 14 Mpandula 2023 nguFrancis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Second day of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development, modernization and industrialization of our country through high impact results.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhubeke inhlelo zentuthuko.
Umkhethile ubaba ukuthi abe ngomunye wamaqhawe ngemisebenzi yakhe ayiyenzileyo. Kodwa mina ngifuna ukuchaza ukuthi ubaba ubani nguJoshua Thele esingayelapha, wazalelwa ePilabusi, ezalwa nguTheke uMabunda Malinga Ntombi, ezalwa Ntombi yakomkhulu Ntombi.
Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa ngobuningi yamthetha kobulawayo enkonzweni yokuvalelisa umoya umnumzana Joshua Malinga. Akhala ngokuthi asethwele amagabha avuzayo amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngokuhlukunyezwa lokubotshwa mahlayana ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo ezijiyeneyo ezingathuthukisa impilo kaZulu. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare emhlanganweni omkhulu wezisebenzi zikahulumende ezigoqela abaphathi ntambo benhlangothi ezijiyeneyo labasekeli babo. Uthe kuqakathekile ukuba abantu benanzelele ukuthi ukhetho olwenziwa nguNcwabakazi solwedlule, njalo uthole usekelo olukhulu olwenze wanqoba ngoba eqhuba inhlelo zikaZulu. Utshele abaphathi ntambo benhlangothi zikahulumende ukuba sekuyisikhathi sokusebenzela uZulu, hathi izifiso zabo.
The second time of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development, modernization and industrialization of our country through high impact results.
Uphinde waqongozela ukuba kumele kusetshenzwe ukuqinileyo lanxa kunzima, ngoba inkokheli yeZANU-PF yafakelwa izijezo zomnotho ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi uzazama ngamandla onke ukuthi aphutshe kahle umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leGwayihlangani, kanye lokuthi kulungiswe umngcele weBait Bridge loweChirundu lezinye indawo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uhulumende kaMnangagwa udlala ingqondo zabantu.
Kuyihlekisa mahlaba ezulu ukuzwa ubaba Mnangagwa esithi cabinet yakhe izaba yisichaka zabantu, izasebenzela abantu. Hayi, lapho umbaba uphosisile, asivumelane lakho. Sibona ungani ikhabhinethi le engazakibe khona isikhiwa bathi is very weak.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi ubukhokheli bukaMnangagwa akabuveli kuZulu, ngakho-ke akulanhlelo ezikhanyayo ezizathakazelelwa nguZulu.
Ezisebenzela abantu zinkokheli ezivele ebantwini, inkokheli ezaziyo ukuthi amandla abalawo abuya ebantwini. Iningi labantu abakukhabhinethi kaMnangagwa, laye uMnangagwa wakho waliwa ngabantu ababavotelanga.
Kodwa owalela impi yenkululeko ekuviyole zipra umnumzana Ethan Mativela uthi ulethemba ukuba uhulumende kaMnangagwa uzasebenzela uZulu
njengama war veterans sokumele lathi sifakwe kuma decision making ngoba silayo lathi imicabango engancedisa ukuthi uhulumeni a implement i development so sesifuna lathi ukuthi sibe involved
osakhulayo umnumzane Thabani Dube uthi ulethemba ukuba uhulumeni uzalungisa indubo ezibhekane labatsha
ngicela uhulumeni asincede ngemsebenzi imsebenzi ayitholakala siyabona ama company amaningi afaliwe njengokubulawayo ngale udando kuvalile ares akusebenzeki sithona sisemabhrijini vela kutholakala ukusebenza
umnangagwa usanda kunqoba kukhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla agoqela LCCC athi kaluqhushwa ngemfanelo inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela eSouthern African Development Committee SADC African Union AU le-European Union EU zathi ukhetho olwaqhushwa kwele Zimbabwe kalwenziwanga ngemfanelo ngimele Institute 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa ngobuningi amtheatre kobulawayo enkonzweni yokuvalelisa umoyi umnumzana Joshua Malinga ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMalinga wake waba ngumeya wakobulawayo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulume kumbuthano bachaze umnumzana Joseph Malinga obekudalele ZANU-PF Politburo njalo ephila lobugoga njengomuntu osebenzele isizwe okungathandabuzwayo. Bathe lokhu yikho okwenze waphiwa isicoco seqhawe lesizwe. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube utshele abasesililweni lesi ukuba wephuke inhliziyo ngokwehlele uMalinga.
Banyazelela ukuthi kwazimizikho I tried to find times for one for me to raise my daughter. And I made the conclusion that I want to say is I want to say, right in the middle of the night, after the phone, I'm thinking kind of a message. Someone sent a message to me as it is. Only said not, is not home.
Omele iwange central edalele parliamente umnumzana Daniel Mulokele utshele iStudio 7 ukuthi uMalinga ulwele abaphila lobugoga labantu bonke kwele Zimbabwe ngendlela ehloniphekayo.
Ube ngumuntu okade kwansi ukuthini lokhu abaningi abangafiki khona yena befika khona akade besesaba ukuya khona yena begijimela khona esingathi thina ube nguye ovula indlela so abantu abaningi abalamadisabiliti lapha kobulawayo emathebeleleni eZimbabwe e-Afrika umhlaba wonke jikelele bebele role model enhle ngoba uMalinga.
Unkosikazi Rose Mpofu omele isabelo semathebeleleni South phansi kohlelo lwe-proportional representation kudalele parliamente uthi liqhawe lamaqhawe.
Kumele ukwazi ukuba kwansi ukuchallenja nawe ungene eparlamente akunani lokuthi ugogekile ngabe lesibindi 2013 ngangene eparlamente.
Ilunga lePolitburo kubandla leZANU-PF umnumzana Chinga Dube uthi uMalinga ube yindoda emadodeni.
UMalinga yindoda eshiye isifundiso sakhe ngobe iyakwazi kodwa yohani ngabantu uba ubayisuka
isikhulumi semuli umnumzana Sibonyilizwe Ncube uthi balahlekelwe kakhulu njengomdeni.
Umkhethile baba ukuthi abe ngomunye wamaqhawe ngemsebenzi yakhe ayiyenzileyo kodwa mina-ke ngifuna ukuthi ubaba uMalinga Joshua Thele esingaye lapha wazalelwa ePlaabus ezalwa nguThele uMabunda Malinga Ndlovu ezalwa intombi yakomkhulu Ncube.
UMalinga ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa phose engamachumi ayisithoba nemibili 79 uchiye umkakhe unkosikazi Ronia Malinga abantwana abalichumi labazukulu uMalinga ubese ngumcebisi kaMongameli uEmerson Dambudzo Mnangagwa ngomnyaka ka 1992 nguye owakhokhela umsebenzi wokuthi kuphunye lomthetho wakuqala okhangela ngabakhubazekileyo ubemela abakhubazekileyo edale lePhalamende eZimbabwe ezwekazi leAfrika lasenhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba iUnited Nations ukhangelelwe ukubekwa kusasa eNational Heroes Acre. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Akhala ngokuthi yasethwele amagabha avuzayo amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change ngokuhlukunyezwa langokubotshwa mahlayana ngamapholisa. Omunye wababotshwe namhlanje ngunkosikazi Fadzai Kadzombe, umsekeli kameya weHarare. Sebefika phose ichumi ababotshiweyo ngamapholisa abakubandla leCCC abetheswa amacala ahambelana lokhetho oluqhutshwe ngoNcwabakazi. Kubika uGibbs Dube.
Unkosikazi Kadzombe owetheswa icala lokutshaya ilunga leZANU-PF ngesikhathi sokhetho ubotshwe namhla njalo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa. Amagqwetha akhe athi uyaliphika icala aletheswayo. Amanye amalunga ebandla leCCC asanda kubotshwa nguMnumzana Patrick Cheza labanye bakhe abane eGoromonzi, uMnumzana Give More Maroba ohlala eSeke labathathu abetheswa amacala okhahlameza amalunga ebandla elibusayo ngesikhathi sokhetho. Kulabanye njalo eHarare abagoqela uKansela Clyde Mashojera loDavid Jasop abavalelwe enkambeni yamapholisa okuthiwa babefuna ukubulala ilunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi sokhetho. Kube labanye njalo abasanda kubotshwa uMnumzana uStarosisi Ziba, uNkosazana Maureen Katemahonga, amalunga ebandla leli esabelweni seMathebeleni South lezinye indawo. Ibandla leCCC lithi abantu bonke laba babotshelwa ize. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi basahlolisisa amacala etheswa abantu laba. Isikhulumeli sebandla leCCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyangisa okwenziwa ngamapholisa lebandla leZANU-PF.
Siyakhuluma nje iqiniso ukuthi hayi ukhetho luhambanga kuhle, kuningi okwaphambanisekayo ukhetho olwenziwayo okwabangela ukuthi ukhetho lwangikhona lungatshengisi impumela yeqiniso yokuthi abantu beZimbabwe ngempela bakhetha ubani. Ngalokho thina sithi ndawonye leSADC lezinye inhlanganiso ezazihlolisisa uhlelo ukhetho lolu, sithi thina kufuze ubaba uMnangagwa abuye ahlale etafuleni lathi sikhulumisane ngodaba lokuhlela ukuthi kube lokhetho olutsha oluzahamba kuhle oluzakhupha umkhokheli onguye ofunwa ngabantu beZimbabwe. Kodwa ukuthi lokhu kwenzakale inhlanganiso njengabo Zeki kufuze zidilizwe kubunjwe inhlanganiso entsha ezamaneja ama-elections eZimbabwe isebenza ndawonye leSADC lezinye inhlanganiso ezeke zivela kwamanye amazwe ukuze ukhetho luhambe kuhle. Njengokwenzakala ngo-1980 kusenziwa ukhetho kwabuya inhlanganiso ezitshiyeneyo ezazisupervisor lokuhlela ukhetho ukuthi luhambe kuhle. Ikho esifuna kwenzakale ke eZimbabwe ezinyangeni ezilandelayo ezilutshwane ezilandelayo. Sithi thina abantu beZimbabwe bengalahli ithemba, bengethuselwa, bengesabi, bengabi ludlakela, kodwa beme ndawonye baqine babe le-focus bedemand ukuthi kube lokhetho olutsha oluzakhupha umkhokheli wabo abamfunayo u-advocate ubaba uNelson Chamisa.
UMnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions uthi awukhethakali okwenziwa ngamapholisa lebandla elibusayo.
Phela yena uMongameli u-Emerson Mnangagwa uthi yena njengoba sebenqobile usebiza abanqotshiweyo ukuthi bezosebenza bonke. Bengasebenza njani ngapha behlukuluzwa? Sokutshengisela ukuthi ingxenye kulokwesaba okwethuka okuthize. Ngingazi ukuthi kuthiwa khona i-TPC sebekhuluma ngokuthi kuzakuba lolunye ikhetho eluyabe luncediswa SADC angiboni ngathi angiboni ukuthi kuzakwenzakala kunjalo ngoba siyaziphethe ukuthi SADC ivuswa ngumongameli abaningi singathi ba basekela yena uEmerson Mnangagwa ye kungenzeka into yonke ile ndlela yokuqala kodwa kungaba nje kuqondane lohulumende omba maniswa iGNU a oluyikhethi angikholwa ya umuka umanga kuhle bayahlukuluzwa bayakhalakhala sokumele uZulu abamele lapho
umnumzana Witness Dube okubandla lezana PF okhuluma ezimele uthi ibandla lesCCC seliphelelwe umphako
njengomngani wenu lina baphathi baphephethi bendaba into engalitshela yona ukuthi akusilo qiniso ukuthi amalunga e-opposition bayahlukuluzwa sibonile isikhulumeli se-CCC ubaba uMkhwananzi obedingakala ngoba akazange aye e-court ngelanga okwakumele ahambe khona wathola i-warrant of arrest umthetho weZimbabwe lomthetho wa noma yiliphi ilizwe nxa kumele uye kumanje uyisibotshwa ungayekela ukuya khona ungaphi isizathu uyanikwa i-warrant of arrest elamandla ukuthi mhlawumbe isingakukhiphela ibail oyabukiyo ngaphandle nxa ungafika uchasise ngokugcweleyo ukuthi kungani wehluleka ukubuya emthethwandaba ngalelo langa so asiyonto entsha i-opposition iyakwenza nsuku zonke ukuthi kungcoliswe ilizwe kungcoliswe uhulumeni
ibandla le-CCC lithi ukhetho kumele luphindwe ngoba olwaqhutshwa ngoncwabakazi kaluqhutshwanga ngemfanelo ngimele i-Studio 7 ise-Maryland ngingu-Gibbs Dube
Amalunga edale lePhalamende namhlanje yahlangene kobulawayo ihlaziya ngokuphathelane lokusebenza kwadala leli lomhlangano ukhangela okwenziwe yileli dale eminyakeni emihlanu edluleyo lokuthi eminyakeni emihlanu elandelayo kuzalethwa ngokuqokobani ekusebenzeni kwaleli dale. Udaba lolu seluphiwa ngu-Anastasia Ndlovu.
Lumhlangano wezifundo ubukhokhelwa ngumlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda yena uchasisa kabanzi ngenjongo yohlelo lwabo lolu.
We were looking at the current parliamentary strategic plan 2019 to 2023 covering a period of 5 years and we're looking at the key result areas of the strategic plan to see how best we can improve as we craft the next strategic plan of parliament.
Ekubekela phambili ethi ekuphawuleni kwabo bazananzelela labantu abakhubazekileyo.
We expect the strategic institutional plan to be more impressive in its intention. To be inclusive in terms of all corners of Zimbabwe as well as the peoples of Zimbabwe including people with disabilities.
Umdenda uchaze ukuba lo ngumnyaka wakhe wokugcina esebenza edale lePhalamende.
Should be my final lap before I sit down and rest and perhaps enjoy life. How I'm going to enjoy life, don't ask me. But I want to enjoy life. Not that I'm not enjoying life now. Now it has been and it will be tumultuous as we strive together to make our parliament a world-class parliament that is people-driven.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Benny Moyo uchasisa okungabe kuhloswe lidale lePhalamende eliqhube umhlangano lo kobulawayo.
Siyezwa kuba umdenda
ukuthi term yakhe yokugcina le ngokubona kwami kuyinto enhle leyo umkhokheli kuthiwa ngesindebele usina udedelwane uyabona usefike ekuphethelweni we-term of office yakhe uyachiya kuhle siyambongela siyamtshayela ihlombe
abangene umhlangano lo bagoqela amalunga edale lephalamende asanda kukhethwa nguzulu kukhetho oluqhutshwe ngoncwabakazi ngimele umsakazo we-studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Bahlaba omkhulu umkhosi abebandla eliphikisayo LCCC besithi lokhu beqhubeka bebotshwa mahlayana amanye amalunga alo. Ukuhlaziya lolu daba lomumo nje oselizweni jikelele usandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Solani nje emnyama moyo umgcinisihlalo walebandla eMathebeleland South. Umnumzana Umoyo uxoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owaye kubandla le-MTCT kodwa komanje osekubandla le-ZANU PF.
Umuntu nxa kuthiwa ubotshiwe dadewethu umthetho weZimbabwe uthi uyabe ungalacala uze uye kumantshi uze uyogwetshwa kulapho okuzathiwa ulecala khona. So abantu nxa besetheswa amacala njengosithatha umzekeliso kababa uMkhwanazi lapho amapolisa athi khona ayamdinga ngokuthi wake wabalekelela elinye icala yena kunokuthi abe sesiye emapholiseni mhlawumbe lamaleyo yakhe ukuthi le warrant of arrest elidingulayo maybe ngangigula lelo langekho ngingabuyanga ecourt kumbe lelo langa ngangifelwe ngasesishiye kubuya ecourt yena athi atshaya gadi bhazayo kwamanye amazwe abe sesiyakhuluma ngokuthi uyahlukuluzwa. So umuntu usezayekela ukubotshwa yini ngokuthi uku-opposition umthetho ufaka abantu bonke ngokufananayo ayelingena mina nginje ngisaku-opposition kwelelanga ngaye ngaphuza ecourt ngikubheyile ngagcina ngingenile phakathi ngaqedisa ukuthi sicala lami sengiphakathi ngeke ngithi lokho kwayenzwa ngoba ngakikuopposition kwenziwa ukuthi ngaphuza uya ecourt ngibani. So okuningi okwenzakalayo nje kuyabe kudingwa ukuthi kungcoliswe ingkhaya ngoba kuthathiswa abathizeni abangaphandle abaye babafuna ukuthi bathole indlela zokungena eZimbabwe ngokukhuluma ngendaba zama-human rights. Siyakubona kuyenzakala kwenzakala kubo Libya siyakubona kwayenzakala kubo Afghanistan kodwa lamanje indaba zakhona nxa sezibuyela uthonto kwakungelabo ufakazi kodwa yibo khona lukhetho kuba-America sakubona kusenzakala ngesikhathi sesamba.
Ingqobe isikuwe mnumzana Moyo
umhlaba ukhangele umhlaba ubhekile ukuhlukuluzwa kakhulu kwamalunga ethu kuyinto eyenziwa ngabomo ukubana bekwazi ukuthi baluzile yini ekusini. Thina sihlala emakhaya siyakubona ukuhlukuluzwa sikukhangele ilunga lethu elinye libe libothiwe nje ngalifika kuthiwa kalila cala ngingabe utsho mina yikuthi ngenze nami nginje ngomunye wakhona okuthiwa khona ngokhetho sathathela abantu bezalo PF amaphepha abo angasiwo maphepha angabo kanti kungamaphepha bebhala amabizo abantu befuna abantu badlule kiwe siyavota okungekho emthethweni isadaki ibandla iZimbabwe iphathi kwayele signature ethi khona basebenzisana ndawonye kumakhetho azayo wonke ngasinanzelela amakhonstitushini yeZimbabwe kanye nesadaki kiye ukubana ukhetho kumele kube ngolukhululekileyo kodwa namhlanje uyemba phansi ngobe sezisitsho mina ukuthi kubumbe indlala yabafowethu into ekhulumayo yonke iyangimangaza ngoba ukhetho lolo lingananzelela akula muntu ongaziyo ukuthi lukhetho olutshontshiweyo.
Yebo sizwa uyahleka lapha umnumzana Dube kungabe kuyikuyini umnumzana Dube
sifanana lo mama lwana ukuthi umntwana akasikwe phakathi laba bathi umntwana akasikwe phakathi bayakwazi mhlophe uyenza ngabomo nje ubaba umoya uyakwazi ukuthi akuzange kwenzeke ukuthi lizwe lile mthetho yalo lilama-organs alo afana labo zeki kube sokuthiwa elinye i-organ kwelinye ilizwe kwenye indawo izabuya izokwenza ukhetho kodwa into abayikhulumayo befuna ukungcolisa ilizwe leZimbabwe ukwenzela ukuthi kuthiwa iZimbabwe into azihambi kuhle ukwenzela ukuthi kungabi le investment ukwenzela ukuthi abantu bangatholi ukuthi baphile kuhle elizweni labo lokuzalwa kwabo thina sithi ilizwe kaliyakhwe
wabani gazibaru njalo ungatua kuluma konoko hui kutu asuka kwa opposition ni wae bandile lukusa ngubuli kuhonu kuti hilo loti bandile lomkogosa elilo msoto elile nsizio ekale lukuti nga wabandu baya kumirelizu ndako so kutua ulambile ya wazwa metetisa bandu vesita bandu baza poteli chikeni kani tuwala bandu ya zokutua hii ya bandu kunchi kusubonu kutu mundu nchi abamazi hiko meza sala mchugu zonki mwa ukume mkume la zoketo bemanga la wakuna sebe kalisu kusitetisa njongo ba mtuwa jeba katesu ba vesiti hai yin sala kutu ube mtila la sisebenza kwa sigesa sebenza futi songe nga singa wa pestal sigesa sebenza songe sibilu ba umo wia wazi kuti mundu okuteleo wazi kwa sebenze la yon sibilela
kwa kutu mkale nisegashe mpoitu ukumkela uti bavotile bavotela opposition yona leyo isisi
lapho sizwe umnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo we-CCC eMathebeleland South exoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MTCT kodwa osoyigxela ngale kuzanu PF belosandekile emhlanga we-Studio 7. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokucishwa amahlayana kwamandla kagetsi osokuyimvama kulezi nsuku lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluzaba yimbali yayizolo. Inkampani yezesayithi udubo lolu lubangelwa ukuthi kulesitiki esiphehla amagetsi esifileyo ewange esisalungiswa. Undungameli Nkomo uxoxe lolwela amalungelo oluntu mnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuze ahambe, kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve kwabalanda avuke ngekho, ngikhuluma nje enkulumane ntambama abe ngekho, indawo ezithiyeneyo suka uzuzofika kumagwegwe kungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho, kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankhulwa vele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile impilo emnandi, bethatha abantu ababo bebafake ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yabo. Yike ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo, ngoba uma ilizwe amagetsi etshona engekho ukuthi lo mnotho welizwe kawusoze uthuthuke, ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo, yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima, izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke, umnotho uthuthuke? Kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise, kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu, kumbeni bazifake ezihlalweni besithi basebenzela abantu abakwenza.
Mnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebheji likazulu. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sisizweni bomama sixoxa labesifazane ngokuza kwenzakala elizweni isimo esikhona manje ngemva kokugcotshwa kwabaphathintambo bakahulumende lapho kulenani eliphansi kakhulu labesifazane. singekehlukana nesihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo zentuthuko. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupresidenti Jeremiah. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.